sendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthwazi omuhlethe lamukela kumsakazo weStudio 7 namhla. Ngolesibili mhla zimbili kuNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibhangale Reserve Bank of Zimbabwe lithi lizadinda izigidi ezingamakhulu amane zamadola emelika, $400 million yokusebenzisa eZimbabwe. Indodana kamoya uJoshua Mqabo Konkomo ithi kumele kube nekhefu lokunanza imisebenzi yakhe.
Isikhathi sikufisa kakhulu ukuthi nga ihulumende siyabenza leli langa libe ilanga eliyi-holiday, ibe iJoshua Mqabo Day.
Abantu lokhu bethithibele ngokuvinjwa okuthengiselana umombo.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shembu.
Namhla sixoxa lomunye umlimi kuhlandla lwabalimi.
Abantu abathengayo bayagxila kakhulu, bona bafuna ukuthi bazuze kulawe wona kade enkomo uyipida uyithengela imithi bangani bayasigqisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Usiba lukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe uthi bazadinda imali yeZimbabwe efika amakhulu amane amadola, $400 million, ezasetshenziswa ngoZulu. UMnumzana John Manguja owethule lokhu izolo edale lePhalamende kavezanga ukuthi bazakwenza nini lokhu, loba nje abakwazi ngokwenzakalayo bathi selidumela emasumpeni. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuthi imali ezadindwa izabizwa ngokuthi iZimbabwe dollar izavala isikhexe esithiwe imali yakwamanye amazwe esivinjwe khona manje kwele Zimbabwe kulandela ukwethulwa komthetho obizwa ngokuthi i-Statutory Instrument 142 of 2019. Ilizwe leZimbabwe lake lasebenzisa imali yohlobo lwama-bearers checks iyagugudeka okumangalisayo yalahlwa ngomnyaka ka-2009. Kusukela ngaleso sikhathi waso kusetshenziswa imali yakwamanye amazwe. Indodana kamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo ithi kumele kube lekhefu eZimbabwe lokunanza imisebenzi kayise owabhubha mhlazinye kuNtulikazi ngomnyaka ka-1999. UMnumzana Sibangilizwe Nkomo utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhulumende weZimbabwe uyakwazi okufiswa ngumdeni kamoyi njalo loZulu.
Isikhathi sikufisa kakhulu ukuthi nga ihulumende iyabenza leli langa libe ilanga eliyi-holiday, ibe iJoshua Nkomo Day. Angithe mina akube leJoshua Nkomo and Liberators Day, okutsho ukuthi khona ilanga likaJoshua Nkomo labalweli abakhulula ilizwe leli, okutsho ukuthi kugoqela abantu abaningi kakhulu elizweni lonke leli ababekhona ngesikhathi sempi bephatheka ngesikhathi sempi.
Singathi-ke konkomo khonapho-ke egumeni babankomo, wena ngophethe induku kamdala njalo abantu babekhangelele phela ukuthi besithi pelu Sibangilizwe Nkomo la ingxenye engathatha unyawo lukayise, sitshele kancane wena ume ngaphi?
Dube uNkomo umuntu owayethunywe nguNkulunkulu kulumhlaba. Yikho ngithe mina ekuqaleni ukuthi uNkomo wayengasopolitician kuphela, wangena ipolitics ngoba into zomhlaba leyo zihamba ngepolitics. UNkomo wayebuye ngendlela eziningi ezesintu ezikaNkulunkulu ethunyiwe. Soli uSibangilizwe akasukuma eyenze lokho na uyisithunywa na? Yebo-ke kule sikhosi umuzi indlela yenzi umuzi ngemuzi kule nto yakhona ngisho kule sikhosi sakonkomo, kule sikhosi sakoDube, kule sikhosi sakobani bani. Mina ngingasimela yini leso sikhosi sakonkomo? Yebo ngingasimela. Ngawumela yini umsebenzi kababa? Nxa kusho kufanele ngiwumele lowo msebenzi ngiyawumela, angeke ngubalekele Dube.
Wethule amazwi la ngesikhathi kukhunjulwa imisebenzi kaNkomo oseleminyaka engamatshumi amabili wabhubha. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU PF.
Kunabanye abantu abasemahofisini abahlali lapha ezimisebenzi yabo abaqhala into ezinjalo into mina engibe isifiso na kuza khangelwa kulungisiswe konoko uthi sikhangele yabona ingqule zethu ezangapha especially emadivelopment ezenzitha abalwayo ngendlela ephezulu kakhulu ubaba uNkomo vele ilanga lele ngabe selafaka laba yi-holiday ngoba uyakudeserva khona kwakho.
Umnumzana Sibangelizwe Nkomo uphinde wathi zinengi indlela okumele abantu bakhumbule ngazo uNkomo. Wayesaziwa ilizwe lonke ngokuthi ngufather Zimbabwe.
UNkomo ayibamba njani kwabantu ayisikho okwepolitiki. Lokho kubuye muva nxa sithakela kumbe i-unity ka-1987. Kwakuyinto encane kakhulu. Into enkulu eyenziwa uNkomo yikubambanisa isizwe seZimbabwe isukusela ngesikhathi eqalisa umsebenzi ngama-40s khona le. 50s. Ebambanisa isizwe semuli yeZimbabwe. Yikwethu kufisayo ukuthi nga leli langa lingaba yilo eliyekeleza khonokho njalo ukuthi nxa sisikhumbula ubaba ngalelo langa kube lilanga lokuthi abantwana imuli yeZimbabwe ibambane yazisane ihloniphane.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo abantu abaningi bazonte okumangalisayo kulandela okwenziwe ngamasotsha amabili lelinye ijaha abaphume emfanekisweni omunye wabo emi phezu kwengcwaba likamuyi uJoshua Mqabuko Nkomo eNational Heroes Acre eHarare. UZulu wezansi yemandebeleni uthi umthetho ofakwe nguhulumende we-statutary instrument 145 ovimbela abantu ukuthi bathengiselane umumbu uzadala ukuthi babulawe yindlala. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo bebhakane lendlala embi. U-Albert Ncube usibhala lolu daba ngokugcweleyo.
Phansi kwalomthetho uZulu kasavunelwa ukuthi athengiselane umumbu, lelisiphala sesizwe se-Grain Marketing Board yizo kuphela esesile mvume yokuthenga siphinde sithengise umumbu. UZulu kasavunelwa njalo ukuthi athwale amasaka angaphezu kwamahlanu. Abephula lomthetho bazathathelwa umumbu bajeziswe ngokuya entolongweni okweminyaka emibili. UNkosikazi Priscilla Nkala owesiLikwe phansi kwenduna uMasuku uthi bavele babhekane lendlala embi kakhulu kulezi nsuku njalo nelinyathelo lizadala ukuthi bahlaselwe yindlala.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shem. Thina besibona kungcono nxa kade ukhona khonapha kumbe emarigation sihambe uyezithengela igogoko lelo ubuye uzopheka udle labantwana bekungcono kakhulu.
Uphinde wathi iningi labantu lizehluleka ukuyathenga lo mumbu eziphaleni ze-GMB ngoba inhlawulo ezimota isigonge kakhulu.
Mina ngikhuluma nginje kuwadi 2 kithi lapha emathebele eGwanda North umumbu wangikhona u2 komzimuni which is almost 25 kg from lapha enhlala khona. Khathesi ukuthi sizawuthwala ngani ungaze uyethenga khona komzimuni lapho ulethe ekhaya kusuke kube nzima.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi seNandeni uthi inyathelo elithethwa nguhulumende libuhlungu kakhulu.
Into ebuhlungu kakhulu ngoba vele isabelo sakithi isabelo esiphila nzima, isabelo sendlala, isabelo esilezulu eliphansi. So uthi uyananzela nxa esithi amabele wonke ayethengiswa i-GMB kulusizi kakhulu ngoba kulabantu abangogogo abasemakhaya, kulabantu abayizigoga abangenelisiyo ukuthi bayefika endaweni eziduzane lawo bejikelela se-GMB ukuthi laba bantu bazaphila kanjani, bahambe njani.
Umnumzana Majaha Ndlovu eMatshetsheni uthi kabona uhulumende ebuyele emuva ngalo mthetho.
Nxa sebetsho njalo sebetsho njalo vele angaphikiseki ko vele ukuthengiselwana kanti ukuthengiselwa kule cala akwale emthengiselwana.
Umphathi Ntambo obona ngezokulima uretired eMarshall Parents Siri uthi bafakele umthetho ukuze kwenqatshelwe ukuqonga kwentengo yempuphu mahlayana nje. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Zimbabwe, the voice of America.
Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. I-263 chart ibika ukuthi umnumzana Tererai Obey Sithole umgcini sihlalo wohlangothi lwabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ulimele engozini yomgwaqo eNorton izolo emini yantambama. Ikansili yakoBulawayo izachithela izakhamizi amanzi endaweni eziningi kuze kuyefika ngomgqibelo. Ikansili le ithi ilungisa impompi zamanzi esezindala. Lokhu kubikwa liphephandaba leChronicle. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi kuzasetshenziswa amapolisa ukwenzela ukuthi kuvinjwe ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kweleZimbabwe. Kwamanje-ke sonke isikhathi senu ukuthi likhulume konke elikufisayo. Liyakhumbula ukuthi kumele lenzeni, kumele ufitizele khonaphana-ke kuwhatsapp ubese urekhoda-ke umlayezelo wakho usithumezele kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Nangumakhubo Mahlaba lapha eJohannesburg. Ngifike ngikhulume kakhulu ngalo mhlangano wezinduna lomongameli welizwe waba uEdim Nangagwa. Kuyinto enhle ma sekhuluma labaphathi babantu abayibona abawela lohlupho lombhuqazwe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi akhulume ngowakho umntomo axolise isizwe. Kwanele khona lokho. Noma ngekachazi ukuthi ngubani wethe kwenziwe lokhu lobani wethe kwenziwe lokhu ngoba konke lokhu ngavusa amanxeba njalo ngeke kwaguqula sini. Kodwa siyakwazi vele ukuthi naye ngomunye wangkhona. Kodwa amazwi okuxolisa anele ngoba le ncwadi yasitela ukuthi sithethelele abalamacala ethu ukuze lathi sithethelele ngaze sifune ukuthi ekhulume amagama abanye abantu asozokusincede kungeke kwavusa izihlobo zethu. Kodwa ukuxolisa kuyawe kwelapha amanxeba kuyapholisa inhliziyo ibone impilo iqhubeke siya phambili bezuze usizo abaludingayo abalimalayo nabasalayo bangkhona ukuze impilo yephambi. Yikho ukubona kwami engilakho.
Igama lami uLaxon Chabuza, ngikhuluma ngilako leJohannesburg eSouth Africa. Ngithanda ukusho ukuthi lokhu kwenzakala ezweni lakithi leZimbabwe ikuzehlisa ukuzilulaza ungagcina ungumzali wabantwana. Usibona ngabantwana ukuthi uba kuyehluleka ukuthi asiphilise silala singene engutsheni singadlanga imihla nemihla kungenxa yokwehluleka kukaba. Engizama ukutsho ukuthi umongameli wakwelakithi wehluleka ngendlela eyisimangaliso ngoba nanku wehluleka azayehluleke kucabanga nje kuphela ukuthi kambe ukuthi akuye ukuthi isizukulwane seZimbabwe silale sidlile kumele kwenzakaleni. Ungagidimela ukuthi kuthiwe uvala imali yakwamanye amazwe usehluleka ukuthi uqale ustabilize umumo wemali ukuthi intengo yempahla ezitolo aqale yehlise intengo yempahla ezitolo abesemisa-ke le mali yakwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi ingqondo yakhe ingaphi maqondana yokuvala le mali yakwamanye amazwe. Kodwa uvala imali yakwamanye amazwe ngoba bona sebebhenefithile baqeda kulezo mali zakwamanye amazwe sebefisela abantu ukuthi babancindezele phansi okwentwala maseyimunyile umuntu qeda abuyancindezelwa phansi ifisuthi bona basuthi thina silambile sizalele endlaleni sizafele endlaleni. So kunzima kakhulu kithi njengentsha kweleZimbabwe. Ngiyabonga.
Manje sike sikhangele okwenzakala kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhubekela phambili ukulwisana kwebutho lamalicatha awe-Libyan National Army akhokhelwa ngu-Field Marshal Khalifa Haftar ofuna ukususa uhulumende ngodlame kwele-Libya. Kubikwa ukuthi ibutho libulele abantu abedlula ijumi esigodlweni sakwele-Sudan abafuna umbuso obalulekileyo kulandela ukususwa kwaye ngumongameli umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni. Siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo kweleZimbabwe. Namhla sixoxa lomnumzana Jubert Mangena.
Zimbabwe kunzimanyana lezi nsuku, as you know, there is this thing, a currency engaqedakali kahle.
Yes, so singathi wena ungumlimi ungabuka ngikhona khona.
Mina ngisensiza eFilabusi endaweni okuthiwa iGwatemba. Ngama-small scale farming areas, amadala, ama-purchase areas.
Singathi wenzani khonapho-ke endaweni yakho?
But in the main, ngigcina inkomo.
Kume njani enkomeni khonapho mangena?
Inkomo kithi ziyavuma sibili. But lo nyaka sile problem yamanzi lezulu kalinanga kuhle, so amadlelo azasikhathaza nyana. But sile problem yamanzi really.
Singathi awula mgodi, awulani, ume njani wena ngoko?
Mina sengasinka ama-bowls, I just need to equip them.
Nxa sisikhangela khonapho ke inkomo zakho ukuthi ziningi kangakanani, njalo lokuthi wena ubona ngazani ukulima ukufuya inkomo kungani kulungile kumbe kume njani nxa sikhangela ezikhwameni lapho?
Mina ngibona ukufuya inkomo yikho kulungile sibili. Ukulima lokhu ulimele nje ukuthi abantu bazuze ukudla.
Singathi ke wena inkomo ziningi sibili, njalo ukudla kwenkomo nxa kungela amadlelo esitsha ugcina usenzani?
Ngangaze ngibe lohlupho lwamadlelo. Mhlawumbe lo nyaka lapho engizaba lohlupho khona, but hayi inkomo ngilazo ziyadlula 60 mhlawumbe ziphosa zifike 70.
Singathi ke nxa sukhangela ke ukuthenga ukudla akuduli kangako yini, kume njani nxa sikhangela ukudla?
Ngifuna ukukutshela iqiniso, ukuthenga kungani sokudula mina kangikakuthengi. Bengile nhlanhla ukuthi iplot lami lilotshana obunene. Kanti kangikwazi ukuthi lo nyaka kuzaba kanjani. Okwamanje intengo yokudla kwenkomo hayi kangeke ngitshele ukuthi price ngiyayazi kahle.
Yes, singathi ke ukuzingenisa ke emkambo lapho inkomo kuhamba njani?
Kulapho esilohlupho khona manje. Njengoba ngike ngathi ukuthi njengoba imali isitshintshile sokungaqedakala ukuthi imali injani. Njalo abantu abathengayo bayaqila kakhulu, bona bafuna ukuthi bazuze. Kulawe wona okade inkomo uyifida uyithengela imithi bangani bayasigqisa.
Singathi ke lina kodwa nxa sizihambisa ezigidini khonapho imalini inkomo i-live weight yangkhona nxa ngafaka isilungu kancane?
Sikesa mina kuye kwabuya abantu okuthiwa ngo-CC sales okropot bezokhangela izinto zami baziweya. Sengitshela ukuthi okay bangayithenga kumbe bebekubalisa ukuthi ngamabhondi, babalise ngamarandi, babalise ngama-US dollar, bathi kumbe inkomo ephosile yi-600 kg uzobethi bayayithatha ngama-$600 i-US dollars. Lokho mina bengibona ngabayasigcina.
Wena ukhangele emalini kona?
Kabi engilazo ezinkulu bemphose ngikhangela ukuthi kambe xa bekanika ama-800-900 US bekungani kungcono.
Kuzobuya amathokazi-ke wathengisa malini?
Hhayi, angiwathengisa. Sengisafuna ukuthi zande kancane.
Umnumzana Jubert Mangena ngumlimi wakwele Zimbabwe. Sixoxe laye ese-Insiza. Uhlandla lapho sihlole sisa khona okwenzakala kule Melika sixoxa ngokhetho lukamongameli. Lokhu kuvele emgceke kungxoxompikiswano abasanda kuyenza belungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020. Omunye walabo abathi balakho ukunqoba uTrump nguSenator Kamala Harris.
We need a nominee who has the ability to prosecute the case against 4 more years of Donald Trump, and I will do that. Second, this election is about you. This is about your hopes and your dreams and your fears and what wakes you up at 3 o'clock in the morning.
Ukhetho lolu lumayelane lawe okufisayo lokunye okukuvusa ekuseni ngo-3 a.m. okunjengokwelathwa okulenhlawulo ephansi kanye lokuhlawula okujiyeneyo lokubhekane lakho nsuku zonke. Yikho kumele sikukhangele ukhetho lolu. Ngizabe ngingumongameli ophila labantu njalo ukhuluma iqiniso sonke isikhathi lobenzela konke okuhle. Ngikhangelele ukuthi lizanisekela.
So I hope to earn your support.
Omunye njalo ngumnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama.
I'm running to lead this country because I think it's important we restore the soul of this nation. This president has ripped it out.
Ngibona kufanele ukuthi ngibe ngumkhokheli welizwe ngoba umongameli esilaye usebhidlize ilizwe leli. Ulenketa bechabi njalo aqedakali ukuthi ngumuntu onjani. Ngumongameli othanda ukukhulumisana lenkokheli ebusa ngocuku.
He's the only president who has acted, engaged and embraced dictators and thumbed their nose at our allies.
Kodwa uTrump uthi abantu laba badlala ngesikhathi ngoba uqine saka kulabantu abedlula amathumi amabili abakubandla lama Democrats abafuna ukungena kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2020 akula okwamanje ophikisa uTrump okubandla lama Republicans
Wezemidlalo abantu lokho bezonde okumangalisayo ngokwenziwe liqembu leZimbabwe Warriors elidlale kubi kumncintiswano weAfrica Cup of Nations kwelakibhite. Iqembu leli libhuqwe ngeleDemocratic Republic of Congo 4-0 emdlalweni wesithathu kusibaya sikaGroup A. Abafana beZimbabwe Warriors bade bathwala imitshaqana yabo babuyela ekhaya. Ake sizwe ukuthi uthini uJay Simana Mpofu usithumele umlayezelo wakhe WhatsApp ngomdlalo lowo.
Kamamkhaya Simana Mpofu. Okwenziwe ngama-Warriors kulimaze imoya yabantu abaningi kakhulu, so mina ngicabanga ukuthi iqembu lelo kungcono lichithwe kuqale kwakuthi kususela ku-coaching department yakhona yonke. Labana ama-coaches akhona kwamanje ngibona ngathi ngabantu asebelahlekelwe kumcabango, asebelahlekelwe lulwazi lwebhola side isikhathi coacha, kodwa-ke kukhanya kubonakala ngathi indlela abakhotha ngayo niyakudala ayisayiyo yamalanga namhla. Ibhola liyajintsha, is dynamic, so indlela abadlala ngayo abafana kuyabona ukuthi inkinga enkulu kuma-coaches abo, ngoba ibhola labo libhola lokuthi kufanele lisuke emuva likhathwe liyo phezulu liyowela umuntu nophambili lixotha le, ayisilo bhola esilifunayo lela. So ensukwini zanamhla ibhola enjani alisebenzi, into endle ukuthi i-coaching department yangikhona yonke ayixoshwe umsebenzi, kuqala ukuhla kudinga ama-coach. Izifa kumele izame indlela zokuthi raise imali, ifuna u-coach owaziyo ibhora, i-team selection layo ibe ngenye indaba enkulu ebonakala ngathi ama-coach abayazi bathatha ama-players ngoba edlala kungaphandle kwelizwe kodwa bengakwazi ukuthi badlala kanjani. Sibonele ukudlala kwabo Msona ukhipha uthibhezize labanye ba-adi bedlala phakathi, kubonakale nje ukuthi ayisibo abantu ofanele babekhona ethimini yelizwe. So lokhana kumele akusetshenziswe njengokuthi umuntu ngokudlala ngaphandle kwelizwe ukuthi udlala ngcono kudla ama-players akhona adlala sekhaya. So kufuneka abe le-selection panel esizayo ama-coaches azobuya ukuthi babone ama-players lawo njalo nxa kulungiselwa imidlalo enje ama-coaches aphume alande ama-players laba abangabe bedlala phandle bayebona ukuthi badlala njani emathimini abo, hhayi ukuthi basebenzisa into abazibala emanyuziphepheni. Amanye amanyuziphepha ayabhala ngoba umuntu obhalayo uthanda leyo player amkhampenele ukuthi angene ethimini, kodwa kungayisikho akwenza. So into esile ukuthi ama-coaches ahambe lizwe ngelizwe bayebona apho odlala khona ama-players, babona iplay ukuthi ihlala kanjani. I-selection ye-team i-biased kukhanya ngathi kulokhu kukhethara okodwa udlala kusiphi isigaba somhlaba. Into embi liyana ekhaya kona ama-players azibhora kakhulu. Usandi Marimo, Usandi Musitamba lowo la uRamani ibhola lisekho kuko ngabantu osifani ngabahlala phansi kakhulu. Usandi sithi sikhathi udlalile indima yakhe kwezebhora kathe sikhathi ukuthi ahlaliswe phansi ayeke ibhora straight.
Lo-ke nguJay Simana Mpofu oyingcweti kwezemidlalo. Usithumezele umlayezelo wakhe kuWhatsApp kunombolo ethi 0120246501 8. Sifisa ukuthi lani lonke phela lapha elikhona lisithumezele imlayezelo yenu, kube lingene khonapha-ke kuFacebook khonamanje litsho ukuthi sizibona njani ukwenzakale khonangale Gibhithe. Siyabona abantu abaningi sibili bazonde okumangalisayo. Ukuzonda kwenu kutshoni, likhulume elifisa ukukhuluma lingathuki bantu. Siyabona sibili kulabantu abaningi abafisa ukuthi bangene bakhulume ngakhonokho. Lingakhohlwa phela ukuthi nxa lisithumezela uyathatha-ke kuWhatsApp yakho uyivule ukhangele kungana okufithizelwayo, kufithizele ube susithumezela i-audio message kunombolo ethi 0120246501 8. Ye kunjalo. Soke isikhathi sezomculo uBenedict Nhlapho usethulela idlala edivikazi nje ziyamloma elitsha elithi Bulawayo.
Indalade elifekwe lavuthwa busu umculo kamasikhandi oqobo olamachacho ahlaba umxwele. nendlela abalandeli bomculo kamasikhandi abachaza ngayo idlalade likanzitha ziyamluma elitsha elithi Bulawayo. Omunye wabathanda umdumo kamasikhandi oziza umlandeli omkhulu uthi lulujo oludliwa umuntu ebotshelwe.
Umculo kazinja uyathuthuka ukhombisa ukuvuta i-album ufuna ukuthi uyilalele kahle kahlehle ukuthi ukhuluma ngani, iyahlabusa ma uyilalela kahle kakhulu.
Unemza Mdluli yena uthi uBulawayo usevuke kwatshu kwezomculo.
Ikakhulu engiyithanda kakhulu ngithanda yona le ethi uBulawayo. Khona manje abaculi bakithi sebeyadlalwa emsakazweni, kuyinto enhle kakhulu okusijabulisayo thina.
Ngakwelinicele uMoslet baba kaGundi uthi lidlalade elengoma ezibhothulwe ngohlonzi lwaphezulu.
Hayi, lelo CD lishisa ikhothi impela, liyathandeka njalo akukho lula nje ukuthi ma udlala nje weqe leyodwa ingoma yakhona.
UGift Sonduku Ndlovu uthi ingoma zakhona zile mitsho.
Ingoma engiyithandayo kakhulukazi ngu-track number 2 ebhalwe khenqe-khenqe, ma ungabuyifunda lapha iyasifundisa kakhulu ukuthi nazo izigebengu kufanele zibone ukuthi kuyinto embi ubugebengu ngoba ngokudubula umuntu kusala kule yintandani nabafelwakazi.
Kanti ke layo umculi bathi uyikhuza kamnandi. Yena ke uzinja uthi usolimlomo einkulungwane yokubonga uxhaso lwabalandeli.
Ngiyajabula kakhulu ngoba abantu basakhombisa ukuthi bayalithakazelela leli CD. Engathi nje kungahlala kunjalo lingisupport abantu bakithi, angilutho ngaphandle kwenu. Lapho esengikhona kungenxa yemsebenzi yenu ngoba yilini elingithathela khona ngibeka lapho engikhona.
Kanti ke ukhokhela umculo kwazinja umlungisi Madabudabu Jabalala uthi ungathintana laye kuFacebook lawe uzitholele ubunandi lobo.
Le album iyakhelwa abantu bonke ukuthi ungakanani awukhathaleliyo, kodwa ma ungalithenga leli CD uzabuzathola yonke into oyifunayo.
Uphuma-ke enkundleni ngale yokholo ethi lithethelelwe izono. Ngalethimo 7 Johannesburgle South Africa, ngingubenedict Nhlapho.
Lokuzwa njani umculo kazinja ziyamluma phose lakho khonapho-ke sizeuthi uthini. Sibona ukuthi abantu bathini lapha-ke kufacebook ubhebhe t bhebhe uthi Mkhoma Gibbs kunjani naphila mfowethu singazi wena. Wamando khonangala eMozambique uthi uvuka njani Tube, hayi sivukile kakhulu mfowethu wena unjani. Kuzobuya-ke u-envoy kuphe uthi kambe ilizwe leli liya ngaphi shuwa. Usanokhoza uthi Dube ngiphatheke kabi kakhulu ngokubona abantu bebutho akade bephezu kwethuna likankomo. Ngibona imifanekiso sibili, thina esintwini siyahlonipha amathuna. Costa Manzini uthi ngikhona Dube, sabona Manzini kunjani khona ngapho. Ubodloza la uthi livuka njani Dube, inetwork ngazani yaqhamuka ye. Sibona ukuthi inetwork yaqhamuka siyaxhosa kakhulu. Musa Mazibuko uthi Dube kunjani, livuka njani khona ngapho Mthembu, hayi sivukile kakhulu mfowethu. Kuzobuya-ke abanye abaningi sibili bayakhuluma lapha. Lo munye uthi Senkayi ye ngubodloza uthi inkomo zikamanzi ngokunatha so bathole nzima. Shila Sibandala uyasibingelela tunjani khonapho Shila lapho khona ye. Siyabonga. Ngakehlukana ukuthi sikhangele indaba bezikhokhela ngamafitshane. Ibhanga leli zeBank of Zimbabwe lithi lizadinda izigidi ezingamakhulu amane zamadola eZimbabwe, $400 million yokusebenzisa elizweni. Indodana kamoya uJoshua Nkomo ithi kumele kube nekhefu lokunanza imisebenzi kayise. Abantu abaningi bazibona okumangalisayo ngokuvinjwa kokuthengiselana umombo. Sigqibe lapho uhlelo lwethu kwamanje oluvalisayo ngokhipstube.